So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lefuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ekuseni ziku 18 mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izakhamizi zasebhalagwe zibikwa zizonde ziganunwabu ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa inhlonipho yabafi i-tombstone ngesilungu emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Asifuni thina i-tomb of the unknown soldier laphana ebhalagwe, kodwa thina njengabantu bakumthwakazi sifuna i-tomb of the unknown victims of i-genocide, ngoba silabantu abaningi ababulawa, abanye baqatha lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi bangcwatshwe ngabo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende lapho aza kwethula khona amazwi akhe ngesimo sesizwe, i-State of the Nation Address.
Futhi mayuyu bantu bezimbabwe nxa kuyikuthi upresident Emmerson Mnangagwa asoze abone ukukhanyaza ukuthi ukhetho luzontshiwa imkhono ingaphi.
Namhlanje kuhlandla lesibili lohlelo lwethu esikhangela indlela uZulu weMandebeleni avota ngayo, sixoxa lomnumzana Albert Mhlanga.
Kende ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babe lokuthi bakhumbuza ngezaphu, ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha abantwana bezaphu, liyakwazi nabantwana bakankomo bathi bebona ngani bavotela abantu babo abezaphu bengakakhangeli okwezalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ezinye izakhamizi zasebhalagwe esigabeni seMatopeleland South zibikwa zizonde ziganunwabu ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa ukulila lokuhlonipha abafi, i-tombstone ngesilungu, emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Uhulumende ubika ebhade ngesamende lapho okwakulotshwe ukuthi lapha kulele abantu abangcwatshwa ngobuningi, ama-mass grave ngesilungu. Lokhu kuvele ngeviki edluleyo ngemva kohambo olwenziwe inkokheli yebandla leMthwakazi Republic Party kulindawo. Sixoxe lomkhokheli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga balaleli. Okwenzakalayo yikuthi sasuka lapha saya eBhalagwe ngemande siphelekezela ama-journalists ayevela ngaphandle kwelizwe. Ngethemba abantu abaningi abakwazi ukuthi eBhalagwe lapho kulama-mass grave khona abantu bethu ababulawa ngumbhuqazwe, i-ZANU-PF government seyathatha indawo liyana yayikhonvetha yaba yimatopo district Heroes Acre. So-ke sathi sifika laphana sathola ukuthi kuma-mass grave ongu-2 sokuplastelwe laphana kwavalwa ukuthi mass grave, okuyinto esathi thina ngoJulayi sicina ukuya khona sihambisa undoda waseSpain layo owayebuka ukuzobona indawo liyana. Sathola ukuthi ngenyanga kaJulayi kwakubhaliwe sibili ukuthi mass graves njengenhlala yenza, kodwa ngosuku lwangomvulo sathola ukuthi sebecitshile baplastile, kanti njalo bakha le tomb of the unknown soldier okwakuyisakhiwo esasingekho before ukhetho lungakafiki. Sithole ukuthi futhi le ndaba bayenze ngesikhathi se-Heroes Holiday okwakha i-tomb of their non-soldier lokucitha amabala lawana abhalwe ukuthi mass graves. Kodwa esikwanisile ukukwenza, sikwanisile ukuhwaya i-plastile ngoba besifuna ukuthi lo mlungu abone ukuthi into esikhuluma ngayo sibili biliqiniso ukuthi kulama mass graves. Sahwaya elilodwa, sathiya elilodwa livaliwe ngeplaster.
Manje like lakhulumisana lo hulumende na?
Hayi, asizimiselanga futhi ukukhuluma laye ngoba uhulumende lo ulihlongandlebe uqhubekela phambili ezwisa abantu beMathebelelendi ubuhlungu. sinanzelela ukuthi okuqala vele kwakurongo ukuthi iBhalakwe iye declare ukuthi siyi district heroes eka sinanzelela ukuthi laphana kulele abantu ababulawa nguhulumendena lo khona ngombhutazwe nxa babefuna ukuba le ndawo abazayigcina bethi ngiyama heroes eka lababulawa ngesikhathi sempi yenkululeko kwakumele baqande enye indawo okungekho lapha eBhalakwe. Laphana sinanzelela ukuthi bafaka nje leyana indawo bayibiyela uthango bese befaka abantu abathi ngama-ovethi bezavala evidence yesikhathi sabo bekulala abantu ngoba eceleni kwama-masgrave la ngu-2 kulamangcwaba ambathi ngama-ovethi amathathu eligoqela uShoko Dube lo mguni lo munye owesithathu ongavezwanga ibizo lakhe ngoba ingcwaba lakhe kalakhelwanga.
Zona izakhamizi ezihlala duze lalindawo zithini?
Izakhamizi zakuleyani indawo ziyesaba kakhulu. Kuke kwenzakala ukuthi sithe sihamba lebheji likaZulu mhla ka-25 May sithi siyayakha iplagi elokwenza labantu bethu abalele khona phana eBhalakwe. Sathola ukuthi ngalelo langa kwasokuvimba amapholisa ehlome ephelele engagqise eqhakala efuna ukuthi khona avimba ukuthi abantu bengene laphana. Abadala bahle bathotshobala bona la abalutshwana ababekhona. Uzathola ukuthi lokuganga khona lokho okwenzakaleyo khona phana eBhalakwe abanye abadala izakhamizi zakhwaphana kasikwazi ngoba vele cabanga ukuthi abahamba besiya kwenza lokhana bakwenza bengabantu abalihlekanyana mhlawumbe futhi uthole ukuthi engcwe vele babengasuki khona phana eBhalakwe. Asifuni thina i-tomb of the unknown soldier laphana eBhalakwe kodwa thina njengabantu bakomthwakazi sifuna i-tomb of the unknown victims of i-genocide ngoba sihla abantu abaningi ababulawa abanye bacatha namhla lokhu akwaziwa ukuthi bangcwatshwe ngapi. So ke sithina uhulumende mayeqinisile ukuthi indawo liyani yaseBhalakwe uyayinakekela kakhulu sikhumbula abantu ababulawa ngombhutazwe kafake i-tomb of the unknown Gugurahundi victim ngoba baningi abantu ababulawa laphana abanye bavunjululwa ezintabeni. So asisize akhiphe wahisachole siyana ese-tomb of the unknown soldier ngoba siyirelevant endaweni liyana sifuna ukuthi kwaziwe ngamathambo alabo ababulawa ngesikhathi sombhukazwe.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lohulumende phezu kwalolu daba yehlule. Lokhu sikudaba olufanayo abantu abaningi abalahlekelwa izihlobo kumbhuqazwe weGugurahundi bathi bafuna uhulumende abahlawule njalo axolise. Lokhu yiko okufunyanwe intatheli zindaba elodumo umnumzana Zenzele Ndebele ngesikhathi epheka udaba lukamabonakude i-documentary ngesilungu olumayelana ngalo mbhuqazwe. I-documentary le izethulelwa umphakathi ngeviki ezayo eHarare mhlaka 29. Kodwa amapholisa akhanya ezama ukuphazamisa uhlelo lolu ngemva kokunqolonga uNdebele izolo besithi bafuna ukulubukela lolu daba kuqala lungakethulelwa uZulu. Kodwa uNdebele ukwalile lokho. Asizweni echasisela uNtungameli Nkomo weStudio 7 okunenge okumunyethwe ludaba lwakhe.
I-documentary le ibuza imibuzo yokuthi kanti yona iGugurahundi kwakuyini, yayiyi-genocide yini, ize kwenzakale kwakuhambe njani, kwabangwa kuyini ukuthi khona abantu ababehambe konke empini abezabhulezane bathola isizwe seZimbabwe babuya bexabana. Kanti wona ama-arms kit lawo ayevele khona yini, angakabani bayengekabani? Nxa sikhuluma ngama-tourist athunjwayo, ama-tourist athunjwa yini, ethunjwa ngubani? Bese sikhangela futhi i-property yeZipra eyathathwayo yayinganani, imali yayiphakathi khonapho yaya ngaphi, ngobani abantu abakuzanu ababhenefita kupropathi le ezipra eyayiningi kangaka eyathathwayo.
Miningi impela imibuzo oyibuzayo kuleli filimu mnumzana Ndebele, uyitholile impendulo?
Impendulo yakho nikhona ngoba ngikhulume labo abantu bona labo ababe-involved ngesikhathi seneso. Ngikhulume labo ama-accountants ezipra, ngikhulume labo odabengwa, ngikhulume labo abantu abangabe ngama-victims, ngikhulume labo abantu ababesesotsheni ku-5 brigade ngesikhathi seneso.
Udaba lwengqungquthela zeGugurahundi yebo ziyaziwa kodwa ziyalandula, uluphethe lalo?
abayibo ababe phakathi kwe-ground baziwa, and of course bangalandula, but i-evidence that is there is overwhelming. Akulanto abangayenza. Siyakwazi ukuthi bayabusa, bangakwenza abakwenzayo, kodwa ngelinye ilanga befile kumbe bephila i-justice zabakhona.
Ungenile yini emakhaya wakhulumisana lezakhamizi labantu nje abathiyeneyo kumbe uphelele kubodabengwa nje labanye?
Ngikhulume lawo ama-victims, ikakhulu i-documentary leyo ibingakhangeleli kakhulu ama-victims amaningi, but ibikhangela a certain section of ama-victims. But ngikhangelela ukuthi kati bona ubuyanga bemathebeleni lobukhona kathesi singabulinka njani ne-ground, and there is no way ongathi wena abantu bamathebeleni ukhulume ngobuyanga babo ungakhulumanga nge-ground, ngoba abantu balahlekelwa zinkukhu zabo. Zidonki, zinkomo, zimbuzi. Abantu babulawa ababe yibo abasebenzayo bengoteacher, bebesebenza kugovernment, into zabo ezinjalo. Abantu basebeswela imali yokuthi yesikolo, abantwana banama-birth certificate. Abantu ubuyanga beMathebeleland, ukungaphucuki kweMathebeleland, ukuswela ingqubekela phambili eMathebeleland, asingeke sikukhulume singakhulumanga ukuthi kwabangelwa yini. And imbangela enkulu yi-ground.
Ekukhulumeni labaphathwa kubi sehlakalo lesi, bathi bafuna luphathwe kanjani lolu daba kuyiwa phambili?
Abantu abaningi bafuna i-compensation, bafuna ukuhlawulwa. Kukhona abantu abalimalayo nakathi sibalo belimele besiya esibhedlela besebenzisa imali yabo. Abantu bafuna ukuthi inkomo zabo ezalahlekayo ngesikhathi besebhalagwe ekhempu bezinikwe. Kulabantu abayilokhu bengakwazi ukuthi kathi abantu ababulawe entumbane bangcwatshelwa ngaphi. So abakwanisi ukuthi ngesiko lesintu behambe beyenze umbuyiso ngoba lelo ngcwaba kalikho. Bakhona abantu abathathwe ebusuku babulawa, akwazi ukuthi amathambo abo alahlelwa ngaphi. So uyawenza njani umbuyiso ungelali ingcwaba lakhona? So kuningi okungayenzakalanga, kuningi okungayenzakaliyo. Bakhona abantu abangakwanisi ukuthethela abakubhile kukholelwa lokho, abangeke bekuthethele ngoba ingcwaba likababo kalikho, ingcwaba likakhulu wabo alikho, abakwazi ukuthi lingani. Bakhona abantu abangcwatshwa beyi-10 15 egodini eliyi-1, uyathethela uthini kugcwele izibongo zonke? So yizo izinto zenza abantu abafuna zibingiswe.
Uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende kaMnangagwa ukuluphatha lolu daba?
Konoko kwenziwa ngamapolisa ngathi i-example kumbe ngithi kona isibonelo sokuthi uhulumende kaMnangagwa kazimiselanga ukuthi idaba lo-ground ebhekene nalo elilungile.
Lo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele, intatheli zindaba elodumo obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lePhalamende lamuhla, lapho azakwethula khona umbiko omayelana lesimo sesizwe, i-State of the Nation Address. Lokhu kwenzakala ilizwe libhekane lokusilela kwemali, uqonga kwentengo yempahla kanye lomkhuhlane we-cholera, okuyikho iningi elikhangelele ukuthi uza kuphatha emazwini akhe. Umongameli Mnangagwa uthi idale lakhe le-cabinet izolo belicubungula indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane we-cholera lokunye okuhluphayo elizweni. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MTC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe abamthembi umongameli Mnangagwa ngoba benganqobanga ngokugcweleyo kukhetho okubangela ukuthi umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika.
Ngiyazi ukuthi wagijima waqhatha uprofessor Thulincube, waqhatha uCassidy Coventry, zama ukuthi agcobe uhulumende wakhe ngepende ngani mhlanyalentsha. Kodwa ukuthi ulepende ezindala esezingolezi lokho ezikhonapho, njalo yena ngokwakhe akakhethwanga okusemthethweni, njalo kusuthiso semabhizinisi emhlabeni wonke jikelele ukuthi ngajontshanga ukhetho. Khonokho kuzamhlupha, khonokho kumele kulungiswe.
Lingabe lilesiqiniseko sokuthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe bathandabuza ukuthi umongameli Mnangagwa engabe wanqoba kukhetho yini, okungabe kuyikho okwenza ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki?
Ukulula kakhulu ukwazi lokho, ngoba esikhathini esiningi emazweni amaningi kwele South Africa ngathiwani liyakhumbula ukuthi kukhona unyaka lapha upresident uZuma atshintsha khona uminister we-finance, ibhande lakhanya lisiwa uthesele wafaka umnye kade ethenjwa ngosomabhizimusi irandi yaqala ukuqansa njalo emazweni amaningi kwande ukuthi nxa inogwetwa upresident omutsha ikhononi ibe ngani kaphefumula ingane yethusela kumbe le mali yelizwe ingane yethusela ingazilokhu isiwa kube sokuthi wafaka uminister we-finance kumbe ufaka i-cabinet lakho futhi i-economic yalo ukuthi yethuke kancane yenze ngane layo iyazibonakalisa ukuyimagureta kwapresident mnangakho ilegitimate watshaya umkhonomi wawa kancane bathe befake i-cabinet entsha bafake uminister entsha i-economy yawa futhi kancane lokhu isiba ku-nose dive siya ngaphansi ingakhanye ukuthi ngane ifuna ukuqansa ephezulu yilo yikho lokho okusegcekeni okutshengisa ukuthi akukho abantu abaningi emhlabeni jikelele abosomabhizinisi athembakalayo kumbe athe xaxaxa abamkholwa president Mnangagwa ukuthi angasebenza kahle ngomkhonomi njalo ukuthi ngabe ngalathi imali yabo kweZimbabwe ingaba lempumela enhle. Akulambuzo kumbe akulakuthandabuze ukuthini upresident Mnangagwa ulegitimate njalo kukhanya uZulu womhlaba jikelele ikakhulu osomabhizinisi kabamthemba ngako.
Njengoba kunguye okhona kuminyaka le ezayo emhlanu, libona kusenzakalani kwezomnotho?
Futhi mayuyu bantu bezimbapha nxa kuyikuthi upresident Emmerson Mnangagwa asoze abone ukukhanyaza ukuthi ukhetho luntshontshiwa lusi i-economy ngaphi lusibusiyele emuva abe sesithayi ngaleyo ndlela ngcono siboniseni ukuthi njengezizalwane zezimbabwe singalungisa njani lelo daba. Ngilo kuthandabuzo okukhulu ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa ngokuba i-legitimate work angazama ukuqhuba iminyaka e-5 lokhu esenzakala nje umkhoromo siba emuzi kangaka abantu bezimbabwe bosiwa nokuthi bangathenga kophisinkwa izinto zikhwela nsuku zonke. Angibona ukuthi angaqinisele ukuthi azama ukwenza lokho. Nxa efuna ukuzama ngiyazi ukuthi bake bakuzama lo president Mugabe. Ngibona ngani isibanga abakusokathe siyayiso sihle kakhulu isibanga esiyobuzimanyana.
Amalunga enu edale lephalamende lizawakhuthaza na ukuthi acubungule udaba olwama-electoral reforms njengoba lisithi ukhetho lwatshontshwa?
Ye, livele labona ukuthi ngelanga lakuqala nje ama-parliamentarians engene kudale lephalamenti awe-MDC avele amisana le ndaba yokuhlupheka ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo labantu ababa bekhangele lo khetho abafana lezisebenzi zezek lama-commissioner ezek.
Sizwile ligconwa ngumlawuli wedale lephalamende ukuthi abengalucubunguli lolu daba kodwa kuthi sokufika isikhathi sokhetho beqalisa ukuthi hhayi lokhu lalokhu akwenziwanga.
Khanye kani layo umuntu wezami ngiyothanda ukuthi ebelokhu esithi i-MDC kumbe abawanti aphikisayo kule zinto angazenzanga sikwaziyo ukuthi umthetho waleZimbabwe ngendlela oyiwo khona manje ubudinga ukuthi ukhetho lusetshenzwe ngendlela eqondileyo luphumise impumela ezakuZulu.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi MDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxe laye ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo ingcazelo kamphathi ntambo ogatsha lwabohulumende bezabelo ngamanyathelo athathwa nguhulumende ukuba leqiniso lokuthi izabelo ziphiwa amandla okuzibusa phansi kohlelo lwe-devolution. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwamphathi ntambo moyo, ukukhethwa kwabaphathi ntambo bezabelo kuza kwenza uhulumende azingcono izidingo zazo, hatshi ukuthi kuzaphazamisa uhlelo lokuzibusa kwezabelo. Uthi uhulumende ufuna kubakwazi ukuthi iziphi inhlelo ezidala umnotho ezenzakala kusabelo ngasinye nokuthi lezo nhlelo zenza malini nokuthi malini yaleyo mali engena kuntuthuko yabantu bakulezo zabelo. Uthi uhulumende kazwelonke uza kwelekelela lezo zabelo ezisalele muva ngentuthuko. Le yinto esiyemukelwa ngabaningi abathi leli nyathelo lizadala umnotho ezabelweni lithuthukise amadolobha amancane kanye lokubona ukuthi akulandawo enothiswa ngokuvela kwesinye isabelo sona sisala sihlaselwa ibuyanga. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi amandla entuthuko kaZulu asezabelweni zabo.
Kulicebo elihle ukuthi manje kuqaliswe ukusetshenzwa kahle siyathemba ukuthi wonke ama district lawo alezinto abangaziletha ku economy sifisa ukuthi bawaqhase ama district bayachange laba ema cities.
Le yinto emukelwe ngomunye weZimbabwe umnumzana David Tsoli, yena othi nxa indawo zonke sesithuthukile akukho abaza kuyagcwala kwezabanye.
Kungathiwa imali kumele iqalise iHarare ibisubuya so developer ama cities lawa, usihulumende kavumele devolution of power abantu bazinakekele bona ngezigaba ngezigaba zabo ukwenzela ukuthi lemsebenzi bazicreatele.
Unobhala jikelelo ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bandla lakhe lisekela ngocweleyo uhlelo lokuzibusa kwezabelo. Umabhena uthi ukuhlasela komkhuhlane wekholera okuqhubeka manje kufanele kube sifundo esikhulu sokuthi kuyingozi ukuthuthukisa indawo ezilutshwana elizweni.
Kwenza ukuthi kwehluleke ukuba lohlelo lolo esilidwe devolution, sokwenze ukuthi wonke umuntu ofuna umsebenzi agijima eHarare ugcine sabantu sebegcwala eHarare lejidungwitsa. Kumele uhlelo lolo olwe-devolution linked to development lube khona lwenziwe, kungabi ukuthi abantu bonke bakhangelele ukuyathola umsebenzi edolobheni elilodwa.
Uhlelo lolo lubizwa ngokuthi i-devolution ngesikhiwa lupha amandla kuzabelo okulawula intuthuko yazo. Yisibonelwe ukuthi indawo elezenjiwayo eziningi iyasebenzisa kwezentuthuko ukutholisa abantu bayo imisebenzi kanye lakwezinye inhlelo zokuhlasela ubuyanga emphakathini. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Namhla kuhlelo lwethu lapho sixoxa ngendlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMathebeleland lakobulawayo lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezivota ngayo. Siyaqhubeka lamhlanje. Abantu ababhalisa ukuvota esigabeni sakobulawayo bayedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili, i-243,146, kuthi eHarare kwabhalisa abantu abafika phose isigidi esisodwa, 849,128. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance obe kulibandla elithiwa MDC, umnumzana Albert Mhlanga, siqale ngokumbuza ukuthi kanti kungaba yini okwabangela ukuthi ibandla lezanu PF linqobe kangaka esigabeni seMathebeleland South, lapho leli bandla elanqoba khona kuzigaba phose zonke ezilithumi lantathu ngaphandle kwesisodwa nje kuphela esathathwa yi-MDC Alliance.
Okokuqala engingakutsho ngeMathebeleland South yikuthi eMathebeleland South uyakhangela ukuthi abantu beMathebeleland South yindawo ogcinwa khona inkomo. So iZanu PF yabona ukuthi babedingeko zenkomo, babanika izinkomo ngamunye ngamunye, nikwa 5, abanye nga-2, ngawona lawo amalanga okuvota. And ekuvoteni kwabo uyakwazi ukuthi babelokhu babakhumbuza ngezabo ukuthi laba abantwana esibakhethileyo lapha abantwana bezaphu, liyakwazi ngabantwana bakankomo, basi bebona ngani bavotela abantu babo abezaphu bengakakhangelwa kwezana. Lokwethusela ukuthi uyakwazi abantwana bethu abaningi basebenzela e-South Africa ngokubalekela nale inkulumende yezana. So abaningi bangifana bayakhalala nje lezihambi izano nje sokufana lokuthi iyabisizivotela nje yodwa isebenzisa ukudla lenkomo.
Kodwa siyabona ukubana lanxa bengasebenzisa into ezinjengenkomo lakhona kokuchoyo, iMathebeleland South yindawo elamangcwaba abantu beGugurahundi. Kungakuhamba njani ukuthi abantu bona labo abafelwayo bese bevotela ibandla elicatshangelwa ukubana yilo elabulala izihlobo labangani?
Lokho yindaba edanisayo esibili kuyo wonke umuntu weMathebeleland ukuthi abantu bakithi bangakhohlwa nje masinyane nje ngamabhakede omumbu lawo nkomo zonezi ezilutshwane lokuzinkuku khonokho kulutshwane, basebelibala izihlobo zabo nabantu bebakhomba amangcwaba anjeyana kuzisuthuzi kakhulu. Kodwa into engiyinanzelelayo ngimathisawuthi ikakhulu kulabantu abavele bengazalwa khona phana abasuka nje dande imisebenzi, abantu labo sebebaningi kakhulu kubaningi bo-Bedbridge yibo asuwo bantu bakithi, basuke besibesiba le nhlanhla yokuthi bangaba khona phana, abanye bangikhona bakhethwe nje babe ngamakhansila kuthi qa qa babe ngama-members of parliament, bantu bakithi basuke bekhohlwe nje ukuthi basuka ngathi bavela.
Kona kobulawayo ke ubona ngani sizafika yini isikhathi sokubana abantu bazakhangela umuntu bengakhangeli ibandla avela kulo?
Akobulawayo ngikhangelele sibilo kweminyaka ephose efana 15 to 20 years izano kwabasozi beyivoteleni. Ngoba ngani ungakhangela ukuthi abasebenzi, abantwana abaningi bayaqeda ezikolo, bahlakaniphile, bayafunda, abasweli imisebenzi. Ungananzelela ukuthi uPresident nxa ethi uyagraduatisa abantu kasakhephi umsepho ukuthi abakuleyi section sukumane egraduatisa. Every year abantwana basuka besiyahlala ezitridini, emabhentshini, emabrijini. Abantwana basekho lapho kufanele babe khona emsebenzini. Yikho-ke ngaleyo ndlela hhayi bona ngani kuzabathatha 20 to 40 years ukuthi lapho abazi bevotele lapho koBulawayo.
Kulandela okwenzakale kucouncil yakoBulawayo ukubana abantu besebekhonona ukubana amakhansila akhona akhethiweyo abavumelani lawo, ubona ungani akusoze na kwenza ukuthi kukhetho oluzayo abantu baguqule ingqondo bavote ngokukhangela behlolisise ukuthi umuntu lo ngubani kahle kahle?
Ye, njengoba lathi siphethe phela ekubekeni kwethu, njengoba singabantu sibonisana, sizabeka labo phela abantu ababefunwa ngabantu. Khathesi ukuthi laba bantu bebengafunwa ngabantu kunzima ukuthi sikutsho, ngoba bona labana abantu abangenileyo sabahambisa kuma-primary, bawina ama-primary. So umuntu ngayesewina i-primary aphinde ahanjiswe ezeki ayewina ezeki, kuba nzima ukuthi njwana se-announcewa lapha ukuthi sengukansila kumbe sengumeya, bese sithi thina umuntu lona akakumelanga ukuthi a-announce. Kodwa into eyabe iqakatheke ukuthi nxa umuntu engena kuma-primary, nxa umuntu bengamfuni, bakhona abadliwayo phela abaningi, abantu kababazi. So kutsho ukuthi bona laba babebakhethile yibo ababenjani bebafuna abantu bakoBulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance osokulibandla elithiwa MDC, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lalelani njalo elinye ihlandla lapho esixoxa khona ngabantu sikhangela ukuthi isigaba seMathebeleleni lakoBulawayo kanti vele bavota njani njalo bayahlala bevota njani.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubikwa ethole isikwelede semali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$250 million okuyimali yokuvuselela umnotho welizwe. Umsakazo we-ZBC uthi imali le evele kwinkampani ye-Gemcorp izasetshenziswa ukuphathisa amabhanga ukuthi uZulu athole imali njalo ithenge lokusilelayo elizweni okufana lamafutha ezimota, imithi, lamandla kagetsi. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele indaba ebelesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ezinye izakhamizi zaseBalagwe zibikwa zizonde ziganunwabo ngokwakhiwa kophawu lokutshengisa inhlonipho yabafi, i-tombstone ngesilungu, emangcwabeni abantu abafa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende lapho azakwethula amazwi akhe ngesimo sesizwe, i-State of the Nation Address, lamhlanje. selugqiba ke lapha uhlelo igama ngo Chris Gande asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.